Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 7 lwezi 2017 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Manda! Kwazi namandilisa umhlangano. Yiwo lamabizo esatholayo ukuthi yibo abakade bengama food soldiers in this process. Sesifuna emotion, simove emotion yokuthi bakamba longwena wabo bekhothe ephathini.
Abebandla leZANU-PF eZanzi eMandebeleni babiwa sebefuna kuqotshwe umphathintambo obona ngezomvikela umnumzana Kembo Mohadi ngoba elobudlelwane lomnumzana Emerson Mnangagwa yena-ke uqotshwe izolo.
Weto understand ukuthi impi yayingeso umuntu oyi-one, impi yayingumuntu wonke every Zimbabwe. So akula ukuthi lo ngumele bengene, siyakwazi ukuthi bakwenzele ukuthi bengenise umfazi wabo kunapho ku-vice president. Khathesi andiyabona ukuthi i-nepotism.
Ukuthi-ke abatsha bakubandla leZANU-PF abasekela umnumzana Emerson Mnangagwa bathi abajabuliswa ukuqotshwa kwakhe ngumgabe izolo. Ukhetho lokudinga umeya wedolobho le-Allen Town ePennsylvania luqhutshwa namhla. Kulabanye ababalisa isizalwane seZimbabwe abadinga ukususa ongumeya owamanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abebandla leZANU-PF eNzasi eMandebeleni babikwa sebefuna kuqotshwe umphathintambo obona ngezomvikela umnumzana Kembo Mohadi kanye labanye abedlula ichumi ngoba bebikwa belobudlelwane lwabe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa yena-ke oseqotshwe esikhundleni abekuso. Uvusisiwe Mkhwananzi kusipha lolu daba.
Emhlanganweni okhutshelwe emahofisini ebandla leZANU-PF lamhlanje ekuseni kubotshwe isinqumo sokuthi kubhalelwe eHarare ukuze uMohadi umnumzana Bedinko Ncube olilunga lePolitbureau uNkosazana Tambudzani Mohadi Lauren Kibi bona abakuCentral Committee baqotshwe kuleli bandla ngoba belobudlelwane losekhitshwe esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mtambuzo Mnangagwa. Abanye abangasafunakaliyo kuZANU-PF umsekeli kamphathintambo obona ngezenzakala elizweni umnumzana Obedingwa Mguni, umgcini sihlalo webandla leZANU-PF eZansi eMandebeleni umnumzana Rabelang Mtshwene, lo meli weMzingwane edalela ePhalamende umnumzana William Dewa. Okumangalisayo ukuthi bonke laba okumele baqotshwe kababuyanga emhlanganweni obuphethwe ngumsekeli kaTshwene umnumzana Sol Mahali Mancube othe laba akusamele baqume befike emahofisini ebandla leZANU-PF.
Manda! Kwazi namandilisa umhlangano. Yiwo lamabizo esatholayo ukuthi yibo abakade bengama-food soldiers in this process. Sesifuna emotion, simove emotion yokuthi bakamba longwena wabo bekhothwe ephathini. Sesimuva emotion ukuthi siyayindoza i-one center of power enikwa ubaba u-His Excellency.
Umhlangano lo uchothoze kakhulu ukuziphatha kwalaba abahoze unkosikazi Grace Mugabe ngomgqibelo lapho esipha umbiko wakhe emhlanganweni wakobulawayo.
Condemn, we strongly condemn okwayenzakala lapha. We not allow it. The party will not allow it.
Uncube uthi bona njengeZANU-PF eZansi eMandebeleni basekela inyathelo likaMgabe elokuxotsha Mnangagwa njalo bathi bafuna unkosikazi Grace Mgabe athathe izikhundla zokuba ngumsekeli kamongameli welizwe.
Amasosi la avuke kuthwezo siyasekela ukuthi kwabe le-constitution kube le ndawo ku-presidium eka-female vice president. Elibasilandela iprotocol kuZANU-PF kuwomen speak. There is no one other than uHer Excellency Grace Mtongi Zodwa Mugabe as i-senior ye-women speak.
ocubungula ngezombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi amabandla aphikisayo kumele athathe leli thuba lokungezwani okukhona kuZANU-PF ukuyikhipha embusweni
ngoba izasplitha definitely ekusplitheni kwayo isplithayo must benefit opposition but opposition kuyehlula ukuthi bethi take advantage of that. I think really abo MDC they now need to get serious ngeplan ukuthi what's there for 2018 for abantu ngoba akukhanyi nxa bengafuni ukuba serious the alternative inga.
Isikhulumi se-MDCT ezansi emandebeleni umnumzana Ekhe Moyo uthi kuyabathokozisa ukubona iZANU-PF idabuka phakathi.
Siyathaba kakhulu ukubabona besilwa ngwavele lapha abakhona bamelanga babe khona phana bazifakile ontando kayiphikiswa kungasi kuthanda kwabantu abalwe iZANU ihliphelele khonapho.
Iningi lethu Mgabe uyenze iphutha elikhulu ngokuxotsha uMnangagwa njalo kuzaba nzima ukuthi anqobe kukhetho oluzayo. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyendaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Abatsha abakubandla leZANU-PF abasekela umnumzana Emmerson Mnangagwa obengumsekeli kamongameli welizwe oxotshwe umsebenzi izolo bathi bona ngemva kokuxotshwa kwezinye zeziphathamandla eziqakathekileyo zebandla leli sebezakhuthaza abanye babo ukuthi bengavoteli umongameli Robert Mugabe kukhetho lomnyaka ozayo. UGibson Pepe weStudio 7 usethulela lolu daba.
Bekhuluma le ntatheli izindaba namhlanje eHarare, abatsha abangaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Youth Action Platform bathe umongameli usedelelwa ngumkakhe unkosikazi Grace Mugabe besithi kabasoze bavumelane lakho lokhu. Omunye walaba umnumzana Innocent Mhlanga uthe bona njengenhlanganiso kabasoze bagoqe izandla esithi sokuyisikhathi sokuthi umuntu wonke abambane ukukhipha uMgabe.
Kodwa abantu abakreti ukuthi imuli kamani ingene umfazi indoda abantwana lokhu asozisupport. We have to understand ukuthi impi yayingeso umuntu oyi-one, impi yayingumuntu wonke every Zimbabwean. So akula ukuthi lo ngumele bengene, siyakwazi ukuthi bakwenzele ukuthi bengenise umfazi wabo kunapho ku-vice president. Khathesi anje abona ukuthi nepotism, so thina sithi hayi yazi usupport lo. We are encouraging our members ukuthi bengabe be-register.
Omunye njalo wabasakhulayo umnumzana Tondilayi Chidawa uthe bona njengenhlanganiso kuyabadanisa ukuthi ibandla leZANU-PF selimi manzonzo. Nanku omasikizolo sebezenzela uMathanda wona umumo welizwe umi manzonzo. Khuluma ngokufanayo omunye wabakade besemhlanganweni lo umnumzana Gabriel Togarepi uthe ukuxotsha kukaMnangagwa sokufuze kutshengise abantu ukuthi uMgabe awaziyo ukusebenzisa abantu hashi ukuthuthukisa ilizwe kungakho kufuze akhishwe kukhetho lomnyaka ozayo. Umnumzana Bathabile Clow ingcwethi ecubungula ngezombusazwe uthi ukuxotshwa kukaMnangagwa kunikeza amathuba kulabo abafuna iZANU-PF ikhishwe esikhundleni ngoba phela sokusele udokoza kuphela.
Okuhlupha ngokuthi wona ama-youth sesithi thina singavoteli uMgabe ngoba owabo uMnangagwa yena uxotshiwe. Lokho angeke sesikukhayela ngezinye indlela sithi nga uMnangagwa kakhitshwanga bebeyabe belokhu besithi thina simvotele uMgabe. Abantu laba asikho bantu abamele uzimba uzulu ngabantu abamele umuntu. Kuyabe kufana vele ukuthi yena uMnangagwa engangena esikhundleni sona lesiya sizaphinda sibone futhi i-politics ukuthi iyabe iphakamiselela umuntu oyi-one ingasaphakamiseli ilizwe lo.
Enye njalo ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Matthias Chuma uthe ukuxotshwa kukaMnangagwa sokutshengise ukungathembeki kukaMgabe yena owathi lapho ekhipha umjuru wathi kuzaphela ukulwa kuZANU-PF kodwa nanko kasathembi muntu.
Kutsho ukuthi ikusasa elizwe ayisakhanyi kuhle ukuthi imi njani ukuthi kuzahamba njani akusela umuntu ongabakwazi okokhathesi. Kodwa lokhu bekuvele kukhanya ukuthi kumelele ukuthi kuzayenzakala ngemva kokukhuluma kukadokotela uGrace esesola kakhulu ukwenza kuka-Vice President Mnangagwa.
Ukufuthelana okusebandleni leZANU-PF waqala ngemva kokhetho luka-2013 lapho okwaxotshwa khona owayengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru kwafakwa uMnangagwa kodwa lanamuhla akukapheli. Abahlaziya ngezombusazwe bathi lokho kubangelwa yikuluphala kukaMgabe ongasathembi muntu. Umnangagwa uxoshwe kuhulumende izolo kodwa amalunga ezanupf asekhuthaze ukuthi akhitshwe esikhundleni sakhe kubandla lele kufake unkosikazi Grace Mugabe. Kuthi amalunga amsekelayo lawo aphakathi kwelitshe lembokodo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Kunjalo nje izabelo eziningi zebandla lezanupf zithi zifuna unkosikazi Grace Mugabe abe nguye okhethwa ukuthatha isikhundla sikamnangagwa. Ingatsha eziguqela olwabasakhulayo baleli bandla lolwabesifazane lazo seziphume lesinqumo esifanayo. Ingcethu kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda yena ke upha umbono wakhe ngokuxotshwa kukamnangagwa labasekeli bakhe.
Ngibona ngani mina bazithwalisa nzima nxa bangazinika umsebenzi omningi kakhulu esingawabiza ngokuthi i-witch hunt, ukuthi sebedinga nje wonke umuntu ukuthi hayi wonke umuntu sengumtharati. Ngibona ukuthi nxa ukuthi bele problem bele nkinga lo mnangagwa khona ukuthi le mnangagwa sexotshiwe bekufanele ukuthi ngabe bayakuchiya kunjalo kuphela lapho ngoba inyoka vele iqunywe ekhanda. Ngakho nxa sebethe umnangagwa sexotshiwe sebeyiqumile inyoka ekhanda sofanele bame phela ngemuva lapho babone kumbe bakhona abantu abaza afuna ukulandela umnangagwa wakhona lo. Hayi khona ukuthi bona bavele bawaxoshe kodwa kungenzakala ukuthi bebabona bengabantu abaphithekayo ngoba lokhu bezama ukuthi basebenzele umnangagwa bephakathi kwebandla. Nxa kuyikuthi abangu-15 abaxotshwayo kuyikuthi benza ngaleyo ndlela, ngibona ngani kuyazokuqondeka ukuthi babaxoshe labo ukwenzela ukuthi bathole ukuhambisa umsebenzi webandla labo ngendlela abakhetha ngayo.
Singathi sokuyikudilika kwebandla lezanupf yini lokho?
Hayi, kubandla lezanupf mbona lisikhathana ukudilika. Ukudilika kwebandla lezanupf kuzenzala kuphela kumbe kungaba seduze kakhulu mhla upresident Mugabe esuke waba ngekho ebukhokheleni bebandla. Nxa upresident Mugabe lokho ekhona mbona ngani hayi kubhilika kwebandla, njalo ubhilika kwebandla kungaba into enzima kakhulu ikakhulu ibandla nxa lilokhe lisembusweni lingelibusayo. Mbona kuzawa nzima ukulibhilisa.
Ukhona ukuwa kukamnumzana Mnangagwa singathi kuqansa na kukankosikazi Grace Mugabe?
Mbone ngani kumgceke lokhu ukuthi unkosikazi Grace Mugabe labamkhuzelayo abafana lo professor Umoyo la uPresident Mugabe bathole ithuba elikhulu kakhulu lapho lokuthi baqhubekise ngomsebenzi wabo ukuthi bafake unkosikazi Grace Mugabe ku-vice president. Njalo ngibone ngani lokungena kwakhe esikhundleni sokuba ngu-president ngemva kuka-president Mugabe kungabe sekuseduze kakhulu nxa sikhangele lapho kade kukhona emalengeni
yena umnangagwa bathi ingwenya umbona ebuyela emanzini ezihlalela kumbe kukhona ngakuqoqa.
Umnangagwa ligwalele sabekayo kangibona ukuthi kukhona akwenza mina solethe wabanguye kakukho into ayenzayo kumbe iqhinga lithathayo laphumelela. Ube ngumuntu othi angasebenza labantu bemsupporta bemkhuzela bethi akaye phambili nxa bangabanjwa ababalekile abachiye emgceke.
UMnumzana Nkululeko Sibande ngocubungula ezombusazwe uxoxe lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ewele Bilitane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivoteni inkomo.
Asambeni
uyakwazi na lapho okumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 olukhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eyezek siqala mhla ka-29 mfufu sisiyaphela ngolwezi 13 2017. Kobulawayo Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni eMtumbane, eLobhengula laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Fundo, uZumba, Murewa North West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, Kozimba, Zimba West, Kanyele North, eMashingo, Chivi Central, e-North nase-South. Mashingo North, South, West, le-Central. Le Mashingo e-Bay. E-Matabeleland North, e-Lupane East, e-Cholocho, North, le-South, le-Mkuzi. E-Matabeleland South, e-Matobo North, kanye le-South. E-Bubulilima East, kanye le-West. Enkabazwe e-Midlands, Gokwe South, le-Central. Gokwe Sasami. Mberengwa West, e-South, North, le-East. Izishabane Ngezi, kanye le-Izishabane Runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers alingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iye Voice of America ethi www.voaindebele.com. Live talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha All the Connection sixoxa ngokuxoxozela kusebandleni lezana PF ulandela ukuqotshwa kwamnumzana Emerson Mnangagwa kobe ngumsekeli ka umongameli welizwe kukhulumende. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinta icingweni lani lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Singakangena esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngesikhathi abantu bakwele Kenya sebecabanga ukuthi ukufuthelana okuphathelane lokhetho kungabe sokuphelile elizweni, sokukhwezwe izicelo ezintathu emthethwandaba waphezulu weSupreme Court ngokuphikisa limpumela langokuqhutshwa kwalolu khetho okuqondiswe kumongameli Uhuru Kenyatta lamphikisayo umnumzana Raila Odinga. Kuthi-ke ukuhlaselwa okwenziwe isigodla somsakazo kwamabonakude wakwele Afghanistan esikolweni selolu lizwe iKabul lamhlanje ngebhomba langabantu abangene bedubula ngembhobho kuthiye abane befile kwalimala kakubi abangamashumi amabili. Abalwa becatsha besimoslem abe-ISIS bathi yibo abahlasele lomsakazo weShamsadi TV. Uhulumende usephume lohlelo olwenqabela osomabhizimusi ukuthi bakhweze intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezigoqela ukudla ama-price controls ngesiNgisi, okuyinto esolwa zingcwethi zisithi lokho kuzabangela ukuthi izinto lezi kumbe impahla le isilele ezitolo. Umphathi ndambo obona ngezokuthengisela namnumzana Mike Bima uthi intengo yempuphu, amafutha okupheka, lawezimota, isinkwa, inyama yenkukhu leyenkomo, amaqanda, ichukela, irayisi, uchago, isepa yokugeza leyokuwatsha kanye lesamende ayimelangwa ikhwezwe intengo. Kodwa ingcweti kwezenotho umnumzana Masimba kutshera uthi lokhu akusoze kusebenze.
Siyakwazi ukuthi kuyini okwenzekileyo ngo-2007 mhla ama-price controls evuya, into zaqala ukunyamalala ezitolweni, into zaqala ukuqonga intengo, abantu bebengakwanisi ukuthi bazithengele ama-basic commodities. So ngiyesabela ukuthi njengoba umkhonomi ume ngendlela enjengaleyo, into zizanyamalala kuma-shelves, intengo ezaqonga zizaqalisela ukuthengiswa kuma-backyard nakuma-butcher asezimota, into ziyabe zingatholakali.
Uyatsho ukuthi ama-price controls la kasoze asebenze azabangela ukuthi izinto zinyamalale ezitolo. Kuyini okungasebenza okungenziwa nguhulumende ukwenqabela ukukhwela kwentengo yezinto?
Uduba olukhona ukuthi izinto ezinjengalezo oziqambileyo zifuna foreign currency ukuthi zivuye lapha elizweni. So nxa kuyukuthi uhulumende ufuna ukwenqabela ukusilela kwezinto lezo, kumele anike ama-manufacturers i-foreign currency eneleyo. Nxa kuyukuthi ama-manufacturers ayahamba ezitaladeni ezidingela i-foreign currency siyakwazi ukuthi i-rate kathesi iqonge kanjani ikuma 50% nxa usebenzisa i-transfer, ikuma 25-30% nxa usebenzisa i-bond note. So sitho ukuthi ama-manufacturers i-30% ne-50% abazibhadalayo ukuthi bazuze i-foreign currency yikho okubangela ukuthi intengo ikhwele. So aloba i-reserve bank ingadinga indlela yokuthi abantu abamanufacture ama-basic commodities lawana bazuze i-foreign currency eyeneleyo ukuthi bathenge ama-raw materials afunakala ukuthi izinto ezinjengamafutha nesepa nokunye okuqambileyo kutholakale, yikho okungaqeda udubo lolo, hatshi ama-price controls.
Yona intengo yezinto lezi iminjani okwamanje njalo ziyatholakala na esitolo?
Khathesi ziyatholakala, intengo iyakhwela ngama-cents langa ngelanga, kodwa into khathesi ziyatholakala.
Umnumzana Masimba kutshera yingcwethi ecubungula ezomnotho. Lapho ke ubekhuluma icingweni eseHarare, lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Izakhamizi zeMatopo ezansi yeMandebele nekanye lezakoBulawayo zibhaxabulwe kakubi ngamapholisa lapho ziye emkhosini wokucela izulu eyamakhosi koBulawayo. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Phezu kokubhaxabulwa kakubi kwabaningi kusehlakalo lesi, umnumzana Stanley Raphael Khumalo kunye labanye abalitshumi lanye babotshiwe baze bakhululwa izolo emini ngemva kokuba umthethwandaba ulahlele khatshana icala abakade beletheswa. Laloba kunjalo abatshayiweyo bebelokhe bethoba imvimvinya ezinqeni embaleni kunye lezandleni. Induna yakoBulawayo umnumzana Mkhize Khabazela uthe inkosi ibotshelwe ukuba lindebele lokwenza into elisiko layo.
Mina ngumkhize uKhabazela chief wala kwaBulawayo. Inkosi le bayibophela ukuthi khona ngwayi inkosi yamaNdebele.
Lithini ngakho?
Thina maNdebele ngokukhuluma kwethu sikho khona sonke isizwe sikaMthwakazi. Sithi thina inkosi eyiyona yiyo yonale, kayikho enye inkosi. Ngoba yiyo ezala umzilikazi, yiyo kanye inkosi esayethula e-Church Firms kwalomsindo owaqala lapha.
Unkosikazi Sithokozile Ndlovu, omunye wabakade bebotshiwe, uthe ukutshaywa lokubotshwa kwabo kumzwisa ubuhlungu njalo isiphatho abasiphiwe ngamapholisa lomumo welizwe sokumenze waba yintandane.
Sibuhlungu siyakhala, sibuhlungu siyakhala, sizubuhlungu ngoba sibotshele indawo yethu. Sizubuhlungu thina sifuna indawo yethu, mina njengamangilaba bangilamama ngintandane babamawula ligubura ukuthi ngibuhlungu kakhulu, ngiyafuthelana. Kanti ngilabantwana indaba yenali into eyenzakalayo eyenzakalizo. Abantu abamsebambalekile bonke bayegoli bayebhotswana, ngintandane ngisele njengomkhoba. Ngizubuhlungu kakhulu, angilabana ngilabani, so yaloku okungandithengisela.
Umnumzana Vuyo Mguni uthe babotshwe besiyakhulekela izulu lenhlanyelo yabo.
Besibotshele ukuba ngamaNdebele ngoba besihlangene singamaNdebele sisiyacela izulu, sisiyabusisa inhlanyelo sile nkosi yethu. Sinakaze siyofika nalapho sabotshwa ke endleleni, sashaywa ngenyele nje amandla isankala lapha ilimele kabuhlungu ngokushaywa ngamapholisa. Le into isinkulu sidinga ukuthi ilungisiswe masinyane ngokuphazima ngoba uncindezelo olukhona lusithengisa ukuthi thina kumele sibe ngabantu abazibusayo ezweni lethu ngoba sibuswa by a foreign power efuna ukuthi sincindezele ngaso sonke isikhathi. Ngakho ke sesifuna ukuthi ongokwethu akubuye kube ngokwethu ebantwini besiNdebele abagoqela wonke amaNdebele angaphansi kwenkosi uMsking Ntsikazi II.
Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo obekade esemthethandaba izolo uthe abantu bakwaMthwakazi bayahlukunyezwa kakhulu lokubandlululwa.
Thina njengeMthwakazi Republic Party kasijabulanga ngokutshaywa okwenziwe abantu bakithi kungesonto lapha kade behlanganyele khona besithi bayenza umkhubo wabo ngokwesiko labo okwenza amapholisa kamgabe achaya abantu bakithi abaningi balimala kwaze kwathi abangu-41 bayavalela e-Central. Bagcina bevumisa njalo icala abangalivumanga okuthiwe khona i-criminal license. Ngemva kwalokho kwazobotshwa-ke u-SRK laye esethweswa icala engelalo. Lokho kwenze kwathi ilanga layizolo abantu batshone e-court. Ngemva kwalokho wasetholakale engelacala. Kuyasivelela sobala thina njengabantu bakulo mhlubulo ukuthi vele asobantu banye labantu beZimbabwe. Yikho uzathola ukuthi abantu bakithi bengathi bayaphakamisa amakhanda sebengabatshayayo bebotshwa. lokubotshwa kwabo kuyadabukisa ngoba isikhathi esiningi uzwa kuthiwa iHarare isithe. Okwenza thina sizibuze ukuthi kathi sibotshwa iHarare kumbe sibotshwa ngumthetho. Ngoba nxa sibotshwa ngumthetho akumelanga kuthiwe ama-instructions okubopha abantu bakithi avele eHarare, kodwa kube yikuthi umthetho uthe sitholakale silecala. Kungalokho-ke thina sithi uhulumende weZimbabwe engaqhubeka esenza lokho, ngelinye ilanga uzazokhela amalahle ekhanda esezithola esebize udlakela angasoze amelane lawo.
Imbuthano yabalandeli benkosi uKhumalo ihlala ivinjwe ngamapholisa. Umkhosi wokugcotshwa kwakhe wavinjwa wamiswa ngamapholisa ngoba ebika engemukelekanga njengenkosi. Isimanga abalandeli bakhe bethi uhulumende weZimbabwe kunye lenhlanganiso yemthwakazi Cultural Association bakhanya bemukela lokuhlonipha umnumzana Bulelani Khumalo owase South Africa njengenkosi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ukhetho lokudinga umeya wedolobho le-Allentown ePennsylvania khonapha eMelika luqhutshwa namhla kulabanye ababalisa isizalwane seZimbabwe abadinga ukususa ongumeya webandla leli lama-Democrats umnumzana Eddie Pawlowski. Intatheli izindaba yeStudio 7 uChris Gande ulandisa esePennsylvania.
UThembo ongusomabhizimusi ulethemba lokuthi uzanqoba ngoba eyamukelwe izakhamuzi zalelo dolobho.
Because these people failed before, they can't do anything. So
abantu laba sebehlulekile, thina sizalethi nguquko.
Ongumeya okwamanje umnumzana Pawlowski osephethe lesi sikhundla okwamahlandla amathathu ucutshungulwa ngamapholisa kulandela ubufakazi bokuthi wachaphaza imali yomkhankaso wakhe. Uyalilandula leli cala kodwa ukhangelelwe ukuthoniswa emthethwandaba ngenyanga kaZibandlela. Lokhu sekuphe ithemba lokunqoba kulabo abamphikisayo ababalisa umnumzana Thembo. Kodwa impawu eziningi ezibalisa ukucubungula kwembono kaZulu zitshengisa uThembo esemsileni kulabo abancintisayo. Idolobho le-Allentown lihlala lingelama-Democrats kukhetho. Isiphathamandla somkhankaso kaThembo umnumzana Francis Mawindi uthi izakhamizi ze-Allentown zamukele uThembo ngezandla zombili. Umnumzana John Richard Ingram owayisiphathamandla sekhomishini yalelo dolobha ngomunye oncintisa ezimele njengoThembo. Kuthi ibandla lama-Republicans limelwa ngumnumzana Nat Heyman okubhizimusi lokuthengisa izindlu lezakhiwo. Esinye isiphathamandla somkhankaso kaThembo umnumzana Rikon Ziegler uthi umkhankaso kaThembo wamukelwe ngabanengi.
I know we're going to win because everyone we talk to are they're tired of like you know the problems in Allentown, the senseless.
Sizanqoba kulolu khetho. Wonke umuntu esikhulume laye usekhathele ngokubulawa kwabantu e-Allentown, ukuthengiswa kwezidakamizwa nokunye.
Umthwalo unzima kakhulu kumnumzana Thembo, kodwa uthi yena kasoze alahle imbeleko ngokufelwa. NgisePennsylvania, igama nguChris Gande.
Bathi uyakhala usibongile, ukhala ezimathonzi, akekho yomthuthuza.
Njengoba isikhathi sethu sesingasavumi ukuthi siqhubekele phambili, wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abebandla lezanu PF ezansi emandebeleni babiwa sebefuna kuxotshwa umphathintambo obona ngezomvikela umnumzana Kembo Mohati ngoba elobudlelwane lomnumzana Emerson Mnangagwa yena-ke uxotshwe izolo. Kuthi abatsha abayikubandla lezanu PF abasekela umnumzana Emerson Mnangagwa bathi kabajabuliswa yikuxotshwa kwakhe umgabe izolo. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.